umkhumbuzo sikaDabengwa yena owaye ngumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe enyakenye uqhutshelwe emzini wakhe entabazinduna. Abezaphu bathi kwakumele basebenze ngoncwabakazi kodwa bavinjwa umkhuhlane we-COVID-19. Umfo wabo kamuyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthe baqhube isikhumbuzo lesi unkosikazi Dabengwa engekho ngoba wavalelwa umkhuhlane lo eBilithani.
Kodwa izihlobo eziningi kakhulu ezentabazinduni bakhona babuyile. Benzotha amazitha akhona, abezaphu bakhona.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthebe bezolungisisa lapha umuyi alele khona.
Besizimisele ukuthi alubana kugcwele izaphu yonke lapha indizipra yonke ikhona, kufanele labana kukhona, but ngelanga mhla kuyekuthi umkhuhlane usudedile usuphelile, nithemba sizaba banenge sizoyenza isikhumbuzo lapha size sibulale lezinkomo besikhumbula iqhawele.
Umnumzana Lwazi Hleza ongumgcini sihlalo wohlangothi lwezipra uthe abenelisanga ukufaka amaluba ngelanga lomngcwabo, ngakho uthi umcimbi lo ubaphele lothuba lamhlanje.
Sasize kuqala injongo iyikukhomemoreta sifune ukuyiphose kuyenza kungumhla ka-10 August nge-Heroes Day. Pho ke sehlulwa, singathi sehlulwa yikorona ngoba amapholisi abathi hayi ngenxa yekorona asingezake sizofika.
Usabhuku wesigaba lesi umnumzana Thembani Mpofu ubonge abantu abebebuthene bekhumbula umuyi.
Wasenzela uDabengwa, wasifakela inethiwaya lapha yabhoda right wathi ucingo. Sesazisabika ngamahlahla nje, wanibona amahlahla la ukuthi imbuzi ingangeni phakathi. Hayi, khathesi siyabonga, nampa babuyile bazesincedisa la.
UDabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngonhlangula nyakenye evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.